sifisela abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi labo abakhangelele ukuthi baye kuform 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya kuform 5. Kanti-ke abaqeda kuform 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi lababayo bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kathi sikhuthaze njalo lababalisi lababayo bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungaze wamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-protective equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi uwenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngasihlolisisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kweluziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Singazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela esikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokwana ikuzama ukuvela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkana. Nanku siwubonile uvele umemetheka, abantu belawo abasanitiza ezikhwameni, siwubonile umemetheka abantu bekafakile amamaski emlonyeni bevalile. Abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancunyane. Kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi oform 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka emiye ku-16 bahlale labo ukwenzela ukuthi bavikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakhuthaza-ke lokhu lakho ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni, kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibone ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID ababalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwarantayina besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizavika kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umemazonzo ngemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi. Sesiza ukuthi owezemfundo kakume ukuze kuthi owezomkhathi zilunge, kakume njalo le mikhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibona ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusho inyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibili ubhubhane lolu solusihlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa kathesi ngibona ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lo